emva ngale bese sithabile sithi thina hayi nombolo ziyehla kodwa kulusizi kubani inombolo ziyaqansa khona apha kobulawo lelizwe nje kwezindawo kodwa kuzisusizi ukuthi sithola imbiko yokuthi sokulama hotspots khona apha kobulawayo emzini omkhulu wakobulawayo indawo zenkulumane emakhandeni lalezi ndawo ezingenhla ngapha kwedolobho lethu khona kuzisusizi kakhulu okutshengisa ukuthi kutho ukuthi sesidinga ukuthi njengezakhamizi sikhumbuzane sicebisane ukubana ekwenzeni kwethu okuhambeni kwethu sibe lokunanzelela ngoba lo mkhuhlane ukhona and ubhahile and futhi sinanzele ubana siyatshela ukuthi ungananzela abaningasehlaselwa umkhuhlane ngobuningi ngabantu abanye abaphuma elizweni kusitsho ukuthi umkhuhlane usukhona phakathi kwelizwe sesiwunikana nje lokho kuzisiza kakhulu kodwa-ke kufanele futhi kusivusa ingqondo sokuthi sibone ukuthi siyalandela izimiso leziqondiso ezafakwayo ezokubana sizivikele ekumemetheni lowo mkhuhlane ngoba singaqhubeka sinje kule ngozi yokubana abantu abaningi bazahlaselwa sigcine silahlekelwa yimiphefumulo eminingi njalo labaningi besiba ngabagulayo lokho kulusizi kakhulu
ngamanye amazwi uthi wena abantu abazilandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende
kulusizi kakhulu sikutshela ukuthi sinazele abantu abaningi izakhamizi eziningi zikhanya zilokudelela okuthile ngoba ngakhangela nxa uhamba khonapha phakathi komzwa kobulawayo abantu bayazihambela bengagqokanga amamaski abantu baphonga uminya nantando yabo abantu abalandaba nje bezixoxela kutshengisa ukuthi abantu linto abakayizwisisi labanye khona ukuthi bazi-sanitizing if umuntu engena esitolo uyabona sebizwa yilaba besitolo omunye ungathi la ulahla izandla ukuthi kafuni lokusanitizwa so khona kuyasikhathaza ukuthi abantu bakhanya okwenza lo mkhuhlane umemetheke kuyindlela lathi siziphatha ngayo esingathina yi-attitude abantu asikafiki esigabeni sokuthi semukele ukuthi lo mkhuhlane ukhona kodwa eqinisweni ubana umkhuhlane ukhona engxenye vele yokwenza umemetheke ngendlela esiziphatha ngayo and kule ngozi yokuthi ngaqhubeka siziphatha ngalindlela singagcina sibili singena kuleyanye i-lockdown esabekayo kodwa wathi kuphela izakhamizi sinanzela futhi even khonapho ungakhangelayo le mabhasini lapha akozubko ikakhulu le mthoveni abantu bayagcwala nje baload abantu baze bagcwala ama-seats akula social distancing leyane ebaliswayo thina siyakholla uzubko ngezinye indawo ezibangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke engxenye yokuqathekele ukuthi engxenye futhi labona abamabhizinisi ezitolo lapha sokufanele kube le ndlela yokuthi abantu bazame ukunqabela ukuthi nxa bengena bengangeni baminyane kube le namba ethile inani elingithile elingena phakathi abanye basale phandle ngoba lokhu singakwekela sibule ngozi yokubana singawo umkhuhlane ungasihlasela kodwa-ke lathi siyaxwayisa ikakhulu kuzakhamizi ukuthi hatshi asiziphatheni kuhle sihlonise izimiso kwenzela ukuthi lathi sincedise ukubana lo mkhuhlane ungamamile kusiya phambili ngoba impilo siyiphila kanye singaqhubeka siziphatha ngendlela esiziphatha ngayo kule ngozi yokubana sizahlaselwa lo mkhuhlane sicine sihlaselwa imiphefumulo eminingi so siyacela sincenge izakhamizi ezinhle ukuthi asiziphatheni kuhle sincela labo ozuba ukuthi abahloniphe abantu bangagcwalisa amabhasi basanitize amabhasi abo njalo babe qinisani nxa bengena bangena bagqoka amamaski ngoba abanye bazingena bezihambela kungela muntu lendaba lapho.